umhlangano okhona philawolo zulu ke enkabazwe egweru ngempela viki naleyi yakiwo kungumhlangano ke wokubonga abantu ukuthi ke ngomnyaka ophelileyo ngoJulayi baphuma ngobuningi emizini yabo bahamba bavotela ibandla le-MDC Alliance bavotela umongameli wethu Nelson Chamisa ukuthi ayi-State House. Siyababonga kakhulu njalo sibacela ukuthi bangadinwa baqhubeke benjalo besekela ibandla labo ngoba i-MDC libandla labantu yibo abalibumbayo ngelabo yilo elizabakhulula njalo embusweni lo kantando wethiliswa wezanupf.
Manje licelile na imvumo emapholiseni njengalokhu okuya kwenziwa?
Isisekelo selizwe sithi kasiceli siyabazisa sesibazisile ikhomithi zethu ezikhona enkabazwe ngikhona ngale emigrant south yiyo ke ekhangele lolo daba ke ukuthi bazise amapholisi ukuthi sizenza ke umhlangano. Ngithemba ke konke sokusendleleni ngakho sebelungisile bakhulumisana la amapholisi abawazisa.
Ye, siyabona ukubana kuke kwaba lokwethuselwa kukaZulu ngumongameli Mnangagwa esithi yena ikakhulu abayetshengiselayo uzathatha amanyathelo. Lokhu akusoze na kudelise inhliziyo zabaningi bekele ukubuya emhlanganweni?
Lowo umhlangano esikubiza se-D-Rally lapho umongameli lezinye inkokheli zebandla ke zizabe zikhulumisana ke loZulu. Kayisiyo-ke i-demonstration le Mnangagwa athi uzatshaya abantu ngayo. Kodwa-ke uyadanisa-ke ukuthi ubaba womuzi ongothenjiweyo athembise ukutshaya abantu ukuthi bangademonstrate instead yokuthi alungisise inhlupho zenezi eziyenza ukuthi abantu bangene emgwaqweni. Yisisithembiso okumele asiphe abantu sona leso ukuthi hhayi bantu likhale ngalokho lalokho lalokho ngizakulungisisa. Kodwa bangathi abantwana bakhe abantwana beZimbabwe bekhala bengena ezitridini abese bathembisa ukubatshaya bathembisa ukubabulala. Kuyatshengisela ukuthi sizintandani-ke eZimbabwe yasila baba uMnangagwa kasomongameli ohlonipha ilungelo loluntu, umongameli ohlonipha abantu, ohlonipha amalungelo abo ukuthi bademonstrate bakhulume abakusolayo. Ngoba nxa ikhona phana ngoye kumele akulungise, akula enye indawo, akula omunye umuntu okumele alungise inhlupho ezikhona eZimbabwe ngaphandle kwakhe njengoba sithi ungumongameli welizwe.
Njengoba lisitsho lini ukubana imihlangano le ngeyokubonga uZulu, kutsho ukuthi likhangelela ukuthi engasuka eGweru ikhona yini eminye imihlangano ezayenziwa kwezinye indawo zelizwe?
Ikhona sibili iyalungiselelwa ke izakushitshwa ke iyazakale ukuthi izabe yenziwa ngathi kodwa kwakathethi ke sikhangelelena lo enkabazwe eGweru ngempelaviki. Eminye izalandela ngamaprovinsi wonke nje size siwaqele.
Bakhona abasola ibandla lenu besithi lokho ligxile kukhetho oludluleyo lingafuni ukuthi lukhangele eluzayo. Ungathini wena ngalokho?
Yebo, ngakutsho khona lokho elikutshoyo, kodwa ke esikhathini esiningi kuyabe kungabantu abengabe ZANU-PF ngoba abantu abasekela ibandla lethu bazazi inhlelo zethu zonke esilazo. Ngokhetho oluphelileyo sikhuluma ngokuthi kwaba lokuqilibezela ke kwakhitshwa ke ama-results angayisiwo umongameli wethu ke enqobile ngokuhlanganisa amavoti ethu akutholayo. Lokho asoze sikuthule. Sithi thina ilizwe lisengxakini, lodwa wanqoba ukuthi ungumongameli welizwe. Sithi nanti ilizwe liyatsha, umuzi uyatsha. Biza ke abanye lihlale phansi siqale silungisise udaba lololu olokhetho lwatshontshwayo. Silungisise ukuthi abantwana beZimbabwe bangaphila njani. Abantwana beZimbabwe bafuna impilo engcono. Ababakhokhela yibo kumele babone ukuthi bayalungisa impilo ibe ngcono eZimbabwe. Yikho sithi-ke ke siyafuna ukuhlala phansi layo Mnangagwa sikhulumisane, khulumisane lomongameli wethu Chamisa kulungisa indaba yena leyo yokuthi wazibeka. Bese kulungiswa-ke ukuthi indaba ehluphayo emnotho welizwe ibanjwe njani ukuze abantwana beZimbabwe baphile. Ngoba abantwana beZimbabwe bayahlupheka, akula mali, akula kudla, akula mafutha, konke nje kuyahlupha, lamagesi ayahamba, akulanto nje esendaweni yayo engathi abambeka. Yizi zinto esitha kumele kuhlalwe phansi zona lezo zilungisiswe. Kodwa siqale salungisisa udaba lona lolu ukuthi enye indoda yazibeka kungamelanga ibe yiyo khona phansi.